Endabeni zethu lamhlanje sokuludaba egudwini okwethulwe ngunkosikazi Grace Mgabe othi umongameli Robert Mgabe sokumele avezele uZulu umuntu ozangena esikhundleni sakhe angachiya umsebenzi. Amabandla aphikisa elibusayo awe MDC avumelana ukuthi azamanyana ngesikhathi sokhetho. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Ngo-4:15 p.m. sixoxa ngokwethulwe ngunkosikazi Grace Mgabe othi umongameli Robert Mgabe kumele aveze umuntu ozathatha isikhundla sakhe engachiya umsebenzi. Sizalethulela ezemidlalo kanye lezomculo kuhlelo lwe-Woza Friday. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokuxokozela kubandla le-ZANU-PF okulabantu asebefuna isikhundla sikamongameli Mgabe ngamehlo abomvu. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp unombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp, la ku-Facebook, ku-VOA Ndebele.